Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisi akumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besiza emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare noweChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le-vaccine, ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 2 years ngamanga angaso akusikho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni sithatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele kama vaccine savele sakhula silawo sahlatshwa polio, sahlatshwa on measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nika siqhakathisene impilo, kanti phezukho konke futhi siqhubeke sisenza simaintaina ethiwa i-social distancing, sigqoka ama-mask, sigeza izandla le mbuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezizenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma-platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lwe-COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathesi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusoke kuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusibala kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lwe-COVID-19 luyabulala, alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapholisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane lwe-COVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okuthiswe khona amakhombi amabili kwabulawa amafastele emota yamapholisa kwalimala labanye. Kodwa amapholisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapholisa athi lanxa elezimota ezilithumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi amapholisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa ehomicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bahlukuluze abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Mbona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela koloko kwizinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza ibhizinisi engathi i-cash business, ngoba nxa usenza ibhizinisi eliyi-cash business lamasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi kubhizinisi kungena i-cash bayasebelandela-ke. And ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi-ke abone ukuthi kulo bubi obungaka obenzakalayo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kathesi ulakho ukuthi-ke nxa ngaso kusiya kuma election manje kusiya kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama officer abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apha ko Bulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ezidlula 6 so kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le holo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ngokusebenza amapolisa abaxotshanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kade si imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthi abantu ba banka zonke bezimali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke ihamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phetheke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osoma business abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abe hlala emsebenzini bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu ke vele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzele kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bed Nico Bebe ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le koBulawayo idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leyeChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho weRegional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakansila kumele aqale aye emthethwani ndaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba seSouthern edale lephalamende saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazanga kufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into lena leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqalisa ukugqekezela abantu futhi khonapha yabefuna ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho okukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba weHigh Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokho ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili yijudiciary esiyifunayo naleyo oyokuthi khona nxa into iwrong nxa kuright kuright lokho akulunganga lokho abantu kathesi baya ngapi bazothengisa ngapi ungapha umsebenzi kusasele Liver Brothers yini lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba uyezinto enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela into yakuqala bengakacabanga ukugcikezela abantu bachiyane ngemkhuba labo yepolitics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitarateni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduri ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players iland ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labayana abantu sebefuna ukuthathiwe ukuthi kona baba bathola izuzu sebedurisa abantu labana basakwanisa ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngabakhe bona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho okufuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba seSouthton edale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisa abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilidane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina koBulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye owayeqophe uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lomunye wabangokwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, ngiyathanda ukubingelela kubazalwane kuzalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseHowden. Ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi kugebengu sobubhahile koBulawayo. Kulabaphatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imkhonto, zonke izinto ezifana nalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu creator lo bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaka abantu ade behamba ngemchova bedriver ngoba umchova umunye uhamba ngabantu ababili. Laba bantu masobe lahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kuyabe kuthi abazophila kanjani, sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu, angancindezeli abantu. Nguzuphi uzuphi wasowabantu uzuphi ngowani? Kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazise ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba imisebenzi ngekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa yebo asetshenziswe kodwa akwenziwe into eziright ngoba laba phambili abangathi basezikhundleni eziright makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi kuright so le nto kayisoziphele makungalungiswa lezi zinto. Ngiyabonga msakazi.
Okunye uhulumeni wezanupf wawuthi wenza ukuhlakanipha uma kungabe ugcotsha abamhlophe ezweni lakithi ususa abamhlophe emapulazini ufaka ama-overtering umgabe akazange wafa wayithanda izimbabwe even ilangelodwa noma yiliphi ilanga nje akazange wayithanda izimbabwe asozuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kobuye kwalunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje ngabe ngabuyela ekhaya kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Ilizwe lase-South Africa seli-overcrowded ngenxa yethu kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele eZimbabwe bevusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani. Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfake eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district. Usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe. Kodwa umlungu akwazi ukuthi aqhashe abantu. Akube umgodi wamanzi akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithenge ngabantu futhi. Yikho ke ngithi kwaliphutha-ke lokho kwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini, ixoshe abelungu kwelakithi. Manje uma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje. Dala bekuthi uma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla, ama-flowers, uzokunuka kamnandi, kunuka ama-restaurant, kunukelela nje kamnandi. Manje kobulawayo uma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini. Phazamisa kakhulu i-ZANU-PF, ncindezela thina.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Olibingelelayo ngisizathu Dlamini Ward 15. Ngibingelela abasakazi bethu be-Studio 7. Siyalibingelela siyalithanda lonke. Ntungameli Nkomo kakhulu kakhulu siyamthanda siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kaMonzora nge-MDC Alliance. Kanti uMonzora usifunani bantu? Monzora kasiyekele bakithi uMonzora kasiyekele. Thina siyayazi MDC Alliance siyifunayo. Loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni. Monzora wayekhona Congress egweru wadliwa kala bantu Monzora kalale phansi ahlukane lathi nje ahlukane lathi Monzora kahlukane lathi bantu yabonga
salibonani salibonani basaka Studio 7 kunye nabalaleli umkhontwana umkhontwana lapha empoints eplant ngilalele ngokukhuluma ngamakhomishin lapha bhodi lizwelonke kufunisiswa indaba zokuhlukuluza kwabantu mara kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu ngabasemadu emakhaya kakula bantu mhlawumbe ngoba ngizethi izolo bebesemasouth kusasa bazabe kobulawayo phambi kokusasa bazabe besemasouth kambe sibabonile bonke abantu bebabantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sitshe sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga na ngoba inengo sahlukumezeka kakhulu ngokukurawunda sobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kwaba vele lasebantwini basemakhaya bebonakala. Ngiyabona
salibonani 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 lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Hhayi nto esikhalazo lapha sengiyebe ngiyabhale hhayi ngiyafake ama-voice note yami hhayi sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami sebeqalile abantu bonaba ama-overtrain wona lawa sebeqalile kati baholiswani phezu kokuna abakubulala lizwe kangaka maZimbabwe inasukwaleni lokhu kanti labe lokhu bephikelela into eyi-1 bengama-oveti baholiswani yini abayiholiswayo kati akuholiswa amatishi imali into esesiyikhangele lingazosibisele emuva we are poor now because of ama-overtrain kathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khonobubusela bonobo abayenziwa futhi ngama-overtrain kathesi sifuna ukubanika futhi imali banika imalini bayasetshenziswa laba bantu ukuthi kathesi njengoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-overtrain imali zama-overtrain why kati why babongwani into abayibongwa phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-overtrain kwavala izikolo ngenxa yama-overtrain kathesi babulalisa abantu kuma uma voting wonke ona lawo kusetshenziswa ama veteran athule izani lokhu iwona abakhuluma lutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje sokufuna izimali sokufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izano ezaphu lokho kuyazwakala lokho izanu kayibiseli property yezaphu yayithathayo ngesikhathi sigugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinika amaovet imali befunga ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaovet kathi balwimpiphi kathi yena leyo asingenisenkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaoveterini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngiholo zamatitsha selifake zama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti phela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho kona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimzanu nangigandangari kutonga kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi linganzi so akuphiwa amatitsha imali abake bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi siwa hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqezetshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uLaurel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshona la. Kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask. So kukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa.
Umbona engaba ngumuntu yini ongaba la mathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo umnumzana Biden kumbe sizambona esika njengo-Trump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi ubaba uBiden kukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayehlaba bahlaba sibile. Ende kutho ukuthi engxenxa kusiyavika uJuly 4 njengokutsho kwakhe abantu abaningi babe sebehlabile and kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lomhlaba. Lalawo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa imali ukuthi babhadale amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu kukhanya abantu bakwamukelele kakhulu lokhuyana. Hayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Hayi lo mbuzo unzima kanti ngoba la khona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden la namajaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili babadonsele muva. So asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani kodwa layo ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyo abantu bayilandele kuphutshe. Hayi mina ngibona ingani sibili ngendlela asisebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angeni. Angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngisithi libele mpelasonto elithukela ngoChris Gande.